Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lihlohlelwe ngu-Emil Forsberg ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leSweden selilinde ukungqikelana lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele-Uruguay ngehola lesine emini yantambama. Kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele-Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala uzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku. Kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele-Croatia. Imidlalo yesemifinal iza kuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladeni zelizwe laseTunisia lapho eliyidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhonale ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladeni kulokuba lilale kulelo hotela njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogwatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kunhambo zalo kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakatshele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele. Kuyaziwa vele ukuba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethusa ukuthi iteam elizwe ilale phandle estradeni lathi as a country kumele sibe loplan B ngoba ama-countries awe-North Africa kakwanisa ukunakekela amanye ama-countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia aphatheke kwimidlalo ye-Africa Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa okuyilo njalo lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele-Japan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni imiklomelo ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Ngiyimele istudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.